Abe chimazi bathi bancedisana lohulumende ukuthi kuthengwe umumbu phandle kwelizwe ukuze abantu bangabulawa yindlala ngoba impuphu kuyikudla okumqoka elizweni. Umnumzana Ngqabutho Moyo ovela kunhlanganiso yeJimas uthi bakhulumisane labo somabhizimusi abathengisa impuphu ukuthi kube nesivumelwano sokuthi izatholakala njani lula.
Bekuyikuthi sihlangene lama retailers ukuze sikhulumisane sivumelane ngokuthi sisiyaphambili impuphu iyabe itholakala njani emagross ezitolo lokuthi thina sibazise as grain millers izinto sesizenzile ukuze impuphu itholakale kuhle usiyaphambili ikakhulu ukuthi sesiqalisa ukuimport umumbu sincedisana le government ngoba ukuze sisebenze sort as private sector asingeke senelisi ukucover everything but nxa sincedisana le government lohulumende singenelisi ukuthi sithole umumbu ukuthi abantu bonke bathole impuphu. I-subsidy program iye ayahlala ikhona ukuthi price izakuya ngaphathesi lami angila mpendulo yangakhonokho.
Umnumzana Winos Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association uthi babikelwe ngemizamo asebeyenzile abe-Grain Millers Association of Zimbabwe.
Kube umhlangano lapho nje wangade besitshela bebikela ukuthi bona njengenhlanganiso sebenze imizamo yokubana bazuze ukubana bangenise umumbu abawuthengayo bona ngemali zabo abantu abakubhizinesi bawungenise ezweni bezogaya impuphu ithengiselwe abantu. Yikho ke bebehlangene lapha lalaba bamabhizinisi abaye babathengisayo. Isivumelwano sithi sona akuzanywe ukwenziwa izinto ngonanzelelo olukhulu kuzanywe ukuvikela ukubana i-product leyi impuphu leyi ibonakale isithengiswa ngemali ezimqoka sithengiswa ngaphandle kuzanywe into kezihanjiswe ngendlela efaneleyo ukuphume.
Umnumzana Dube uthi okuthokozisayo ukuthi uhulumende lokhu eqinisa ukuncedisa ama-millers ukuze bathole umumbu abantu bathole impuphu.
Ubuhle obusithokozisayo ukuthi uhulumende ulokhe eqinisa ukubana uhlelo lwakhe lokusubsidiza ayizi ukuthi ancedise ukungezelela ukuthi abantu senzele intengo yeneliseke ebantwini uzaqhubeka eyenza uma-millers bona banoma umumbu lawo bezidinge. Yikho sikhangelela ukubana impuphu kayibe khona abantu bayenelisa ukuthi bayithenge njalo ibe ilokhu impuphu ethengiswa ngemali eyeneliswa ngabantu kungenxa yokuthi sinanzelela udubo olukhona ebantwini imali yona lesikhuma ngayo kayikho iyahlupha ukuthi abantu bayithole njalo sikhalela ukuthi abantu makwenziwe impuphu yeneliswa umuntu wonke ngoba ikudla okuqadekileyo eZimbabwe wonke umuzi yonke indlu kufanele ibe le mpuphu ukuze ibone ukuthi iyaphila. Kulaba abathengisayo ama-retailers sicela kube lobuqotho.
Umnumzana Reason Thembe Thembe ongusomabhizimusi uthi bebekhangelele ukuthi intengo iguquke ukuze labo bathole imali engcono.
Expect besikhangelele ukuthi i-price, one i-price ngempuphu i-change anjo so that we can have a benefit lati sizuze something. Then le distribution yakhona, as of now the distribution is very poor. Impuphu utholakala only to from ama black market ama shops as sell sesile about a month singela impuphu and impuphu utholakala ku black market kuphela and they are selling for cash kuphela. Nxa ungela cash awuthole. Ikhangelele ukuthi government layo isincede khonapho ku distribution and the pricing system ukuthi khona thina asizuze esikufanele ukuthi sikuzuze i-profit and distribution.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siphiwe Ncube ofunyenwe i-Studio 7 elayinele ukuthenga impuphu uthi bahlukumezekile ngokusilela kwempuphu ngoba okunye ukudla kuvele kungasathengeki.
Kulusizi ukuqeda isikhathi eside silinde ukuthenga impuphu, njalo nxa uyithenga emkambo omnyama iyadula kakhulu. Khathesi sivukele ukuyalinda khonapha asazi kumbe izabuya namhla impuphu.
Inhlanganiso yeJimas iveze ukuba izimisele ukuthi ilwisane lendlala esimemetheka elizweni kubangelwa yokuswelakala kwempuphu bencedisana lohulumende ukuthi bathenge umumbu ngaphandle kwelizwe. Lokhu kwenze labathengisa impuphu babe lethemba lokuthi labo sokuzaba ngcono ukuthi bayithole benelise ukuyithengisa ezitolo zabo njengoba ibingasatholakali ngaphandle komkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo Ngingubathabile Masuku.